So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Namhlanje ngolwesine ekuseni ziku 30 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idalele National Council yebandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa linqume emhlanganweni walo izolo ntambama ukuthi amalunga amabandla abumba iMDC Alliance kufanele amanyane abe libandla linye eleMDC. Iningi lilokhu likhonona ngamalunga ekhomishini ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo okufanele iphenye udlakela olwaba khona eHarare ngemva kokhetho lisithi abanye ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezichapha umngcele zisiya phephela emazweni angumakhelwane ngenxa yokonakala komnotho welizwe okubangela ukungatholakali kwemisebenzi likhangelelwe ukuqansa ngemva kokhetho.
Isimo eseZimbabwe plus indaba yokuthi i-US dollar selithengwa ngemali eyiphezulu amabond nomthengo ophezulu vele abantu sebefuna ukuthi iZimbabwe bazofuna umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale leNational Council yebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa linqume emhlanganweni walo izolo ntambama ukuthi amalunga amabandla abumba iMDC Alliance kufanele amanyane abe libandla linye eleMDC. I-council le ithe izabhodabhoda ilizwe lonke ibuzisisa abalandeli babo ukuthi kuphathwe njani udaba lokuqelibezela kukhetho olwedluleyo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa anqoba khona umnumzana Nelson Chamisa. Ukuza kuba le mhlangano yama-rallies eyokubonga abantu abavotela i-MDC Alliance lomnumzana Chamisa. Ibandla leli ligcizelele ukuthi umnumzana Chamisa wanqoba ngamavoti ayi 2.6 million okukhomba ukuthi nguye okufanele abe ngumongameli welizwe hatshi umnumzana Mnangagwa. Iningi lilokhu likhonona ngekhomishini ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Halema Mohlante ukuthi yenze uphenyo phezu kodlakela olwaba khona eHarare ngemva kokhetho olwabangela ukubulawa kwabantu abayisithupha bedutshulwa ngamasotsha. Abanye bathi amalunga ale ikhomishini ngabasekeli bebandla leZANU-PF okuzabangela ukuthi bethathe uhlangothi. Kukanti kwakucacile kumavidiyo lezithombeni ukuthi kwenzakalani. Ikhomishini le ilamalunga ayisikhombisa njalo amanye amalunga ayo agoqela izizalwane isizalwane sakwele Bilitane eseNigeria leseTanzania. Amalunga ayizizalwane zeZimbabwe abalisa umnumzana Lovemore Maduku yena onqotshiweyo kukhetho lwedluleyo njalo ofundisa e-University of Zimbabwe, unkosikazi Charity Manyiruke laye ofundisa e-University of Zimbabwe kanye lonkosikazi Vimbai Nyemba yena owake waba ngumkhokheli wenhlanganiso yamagqwetha i-Law Society of Zimbabwe. Mnangagwa uthi ikhomishini le izafungiswa ukuqala umsebenzi wayo ngeviki ezayo njalo uthi umlandi wayo ngokudingisisa ukuthi ngobani abaqala udlakela olugoqela ukuchiswa kwezimota kanye lokugqekezwa kwezitolo. Uthi ikhomishini le izahluza njalo udaba lokungenela kwamasotsha lamapholisa ekulwisaneni labasekeli be-MDC Alliance abacatshangelwa ukuthi yibo abaqala loludlakela. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi umlandi walikhomishini omqoka ubumele ube ngokucwayisisa ukubulawa kwabantu ngamasotsha lokuthi athunywa ngubani hatshi ukudingisisa ngabanye abantu. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezichapha umngcele zisiya phephela emazweni angumakhelwane ngenxa yokonakala komnotho welizwe okubangelwa ukungatholakali kwemisebenzi likhangelelwe ukuqansa ngemva kokhetho olusanda ukwedlula. Iningi lalaba abantu lithi alilathemba elokuthi ibandla leZANU-PF lingavuselela umnotho welizwe njalo lalisithi mhlawumbe kungaba lenguquko ilizwe lingakhokhelwa ngelinye ibandla. Abaningi batholakale befaka izifiso zabo ebulenjini bokuxhumana obufana labo Twitter kunye labo Facebook ezokusuka elizweni zisiyaphandela imuli emazweni afana le South Africa le Botswana. Umnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla emazweni besiyathengisa ekhaya, International Cross Borders Association, utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi sikhuluma nje emngceleni weZimbabwe leSouth Africa sokuyisiphithiphithi.
Yebo, kakhulu sibona sokulabantu abaningi abahambayo eSouth Africa, kakhulu eSouth Africa. Sekulabantu abaningi abanye bezovota, abanye sebezala eSouth Africa sekuzofuna umsebenzi. So kubhizi kakhulu e-border okumangalisayo. So isimo eseZimbabwe plus indaba yokuthi i-US dollar selithengwa ngemali eyiphezulu, ama-bond notes nomthengo ophezulu, vele abantu sebefuna ukuthi iZimbabwe bazofuna umsebenzi ngaphandle kwelizwe.
Bona abathenga impahla ke besuka lazo khona ngapho besiyathengisa eZimbabwe baningi yini lezi nsuku?
Ye, bakhona balokhu bebaningi abathenga impahla, basathenga njengosuku zonke, bathenga baningi kakhulu. Ye,
njengoba utshilo wena phambilini lapho ukubana isisindo se-bond singani siyehla, kanti kungani nxa kuqathaniswa le-South African rand kungani akula mehluko kakhulu oyabe usenzakala?
Into ekhona ukuthi ma uchinji imali yaseZimbabwe uthenga amarandi, umehluko ukhona ngoba bona bayabekhangela ukuthi idola liyimalini, and then babona ukuthi idola lakhona ma ulithenga namarandi imalini. So kuyafana ma i-bond note lingawa, even ma ulithenga namarandi still kuyafana. Njengamanje kufanele uthenge ama US dollars first nge 14 rands 1 US dollar. So kuyafana i bond lingawa, kuyafana noma uthenga le rand or uthenga nama US dollar, kuyafana still, kuyakuhuyile kon.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kusiyafika uDisemba lapho kwandise ukugcwala kakhulu abantu e-border, kuzaba kunjani?
Asazi this time ngoba I'm sure abantu bazothumela impahla kuphela ngoba abantu baya befuna umsebenzi la eSouth Africa ngakuwonke amazwe, baya befuna umsebenzi. Angibona ukuthi abantu abaningi bazoya ekhaya, I'm sure bazothumela nje impahla yabo ngekhefu le-Christmas.
Yona imisebenzi oyitsho ukuthi abantu babuya bezoyidinga iyatholakala yini lula eSouth Africa?
Akulula but kungcono kulokufuna umsebenzi eZimbabwe ngoba la eSouth Africa ungathola umsebenzi wokunikeza imali encane, izinto zakhona zichipi inyana okokuthi umuntu engaphila. So kungcono ma umuntu yela plus uyabona ma ungasebenzi ulesihlobo esisebenzayo la eSouth Africa, kungcono nyana umuntu engawazi ukugcina eZimbabwe. Umuntu angeke awazi ukugcina ma ungasebenzi ngoba naye imali yakhona iyabe ingekho, engabe nawo umsebenzi but imali yakhona futhi uyabe engelayo njengoba imali ihluka ukuyithola eZimbabwe. So kungcono ukuthi umuntu alinde nje afune umsebenzi engaphandle kwelizwe ngoba unotho kukhanya la eSouth Africa kusangcono.
Lo ngumnumzana Dennis Juro, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla emazweni besiyathengisa ekhaya e-International Cross Borders Association. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave, 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube uthi ukwakhiwa kwendawo yamavinkili lamanye amabhizimusi eGodini Mall kuqhubekela phambili njalo kuza kuba sobala ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngemva kokufungiswa kwamakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthom Tiakwa wobulawayo umnumzana Christopher Dube uthi umsebenzi wokwakhiwa kweGodini Mall kuqhubekela phambili kakuhle.
Yebo, iGodini siyaqalisa kulezinye izinto ezenzakala ngasese kulungiselwa ukuthi kuqaliswe njengoba nje labona ukuthi abantu kumbe imijova sesayikhupha laphana eGodini labathengisayo. Sabafaka indawo esingathi ngezo babe bekhona nje kwakhesi kusakhiwa okungaba we 15 months kusiya ku 18 months. Kodwa into ekhona nje ukuthi njengoba kade kulokhetho nxa ngakulokhetho izinto eziningivele into kazihambi kakuhle. Ngile themba lokuthi njengoba ukhetho soliphelile konke okade kusenzakala sokuse egcekeni council sesilayo sesingaqalisa umsebenzi.
Ethi bangene umhlangano lecommission ebibambe idolobho bavumelana ukuba amakhansila agcotshwe ngolwesihlanu kuyona le iviki.
Izolo besile meeting ye commission lapho sivumelana ekhona ukuthi amakhansila agcotshwe nge Friday kumbe ngathi ngolwesihlanu. Ukugcotshwa abaza kwenza ngolwesihlanu ayisikuthi sebeqalisile umsebenzi. Sizamelela iviki elandelayo lapho kuzaba le first meeting khona yama-councillors. I-meeting yokuqala yama-councillors, special meeting yama-councillors, yikho lapho kuzakhethwa khona umayor lo deputy. Yikho engingakutsho kathesi ukuthi ama-councillors njengoba egcotshwa nge-Friday kumbe ngolwesihlanu kuzahamba njani ngaphambili.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebhupra uthi izakhamizi bese zimangele ukuthi kuthulisile kwenzakalani.
Lapha ngisikhuluma ngendaba yeGodini, siyananzela ukubana abathola ithenda sathi sitshelwa lapha kwathiwa in the next 3 months zabonto zenzakala. Kodwa lingananzela siyakubona ukuthi khathesi kukhanya indaba yeGodini ibizithulele. Ama-residence amali kwenzakalani, abantu bemjova abakhishwa bamali kwenzakalani, amavenda bamali kwenzakalani, asisakwazi ukuthi kwenzakalani. Loko ukuthi kusungathi kuthiwa abantu bameli ukuthi kube le council entsha, kodwa eqinisweni elikhona yikuthi nxa i-resolution yenziwe abantu banikwa ithenda, asiboni ukungena kwama-new officers, ama-councillors amatsha kutshona. So ke njengama-residence we are worried nge-special abana. Sikhumbula futhi ukuthi vele kungakenzakali khonoko kwadonsa iminyaka kuloyo khulunywa ngento engapheli into yeGodini. Sibona ngathi njengedorobho labulawayo kuyabisela intuthuko emuva. So ke sithanda ukuba nama-authorities baphumela abantu egcekeni nxa kuyikuthi indaba leyegodini labantu abalacapacity abahle bashiye ecele ngithatha abanye abantu thina njengama-residence yikho sikujonga lesi sikhathi.
Umqondisi weTerracotta inkampani eyathola ithenda yokwakha eGodini Mall umnumzana Thulani Moyo uphendule ucingo lwakhe ethi abazange bame ukulungiselela ukwakha yonke into iqhutshwa ngendlela ababevele behlele ngakhona. Amalungiselelo okwakha iGodini Mall saqala. Izathi ingaphela ukwakhiwa imall kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimoto ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wethule umbiko ngenyanga kaMbimbitho esithi useqalisile uhlelo lokubhadalela indleko yezifundi zemakolitshini lasemayunivesithi lonyaka ngokuzipha izikwelede zamaloni abangawathola emabhanga ehlukeneyo elizweni. Kodwa abafundi abaningi bakhala ngokuthi lolu hlelo lwezikwelede lulemigoqo eminingi njalo abanye abakaze bezwe ngalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Mjabulisi Moyo isifundi seNUST uthi yena wezwa kuphela ngamahunga-hunga kodwa akakezwa lutho olujulileyo ngalezo zikwelede abalakho ukuzithola.
Lolu hlelo thina salizwa kumnyaka ophelileyo, ngiyabona kusaselo Professor Jonathan Moyo nguye osaqala ngalo uhlelo lolu siluza kuye, kodwa khathesi sesisiza solukhulunywa ngomatshi ukuthi sokulo hlelo olunje oluqalisileyo solulutsha kwaba yinto emangalisayo. Kodwa-ke sasilethemba ukuthi nxa sebeluqalisa kakutsha mhlawumbe kuzakuba lula ukuthi siyanelise ukuthi sithole nemali yakhona. Kodwa-ke mbona nthi imigoqo ekhona lapho ilokhu ifanana kula kulula ukuba khona. Lokho kufanana nje lokho kwakusenzakala uhulumende omdala nje baphomba ukuthi ngolwabo, kodwa-ke akulanto abayiguqulayo kulolu hlelo.
Omunye wabafundi bebulawayo Polytechnic umnumzana Khumbulani Mpofu uthi bawezwe ngomnyaka ophelileyo kusase lo mnumzana Jonathan Moyo.
Udaba lolu olwamaloni ngingazwa ngalo lonto bekhuluma ngalo, but ukuthi sikhunguzwa amahunga-hunga kuphela nje edlula lapha endlebeni zethu. Ukubana into esebenza njani asilalwazi olujulileyo kangako, but sizama ukudingisisa kakhulu ukubana kuhamba njani, luhlelo kanjani ukuze lathi sibe singakhuthwa ngakho khona lokho. Okwakathe sasila lutho olujulileyo, ulwazi olujulileyo kade simayelana lamaloni lawo.
Umnumzana Nqobile Ncube yena obhadalelwa izifundo eNUST uthi yena uhlelo lolu olwakhathesi kaluzwanga kuhle, kodwa yena wathola ithuba lokubhadalelwa nguhulumende ngaphansi kohlelo lokubhadalela abantwana babalwa impi yenkululeko.
Akuhlaziyanga kuhle lokho kuyinto ngoba balutshwane abantwana abathole usizo lolu oluvela kuhulumende. Ngamafitshane mina ngingathi lolo sizo angilubonanga. Kepha engilubonileyo lusenzakala noluyenzakala manje ilolo sizo olutholakala luvelela kubalweli benkululeko sithi ngama-war vets kule scheme esinikwa abafundi babantwana bama-war vets ubana bafunde up to university level kusukela from primary school baqeqeshe baze bayafika emakholeji awemfundo ephezulu. Uhulumende elokhu ebasiza. Yebo, lelo liqiniso. Nami nginje sengike ngaluthola lolo sizo njengesizukulwane njengomntwana womlweli wenkululeko. Endikuqhubekela phambili endikwenzakala kuhle futhi ngoba ngisho le college angingatholi kumbe angingahlangani lobunzima ukubana uhulumente engakabhadali kumbe bese ngimiswa esikolo kubana ngiyefuna leyo mali, akwenzakali ngaleyo ndlela.
I-Studio 7 izame ukuthola ulwazi ngohlelo lolu emahofisini kahulumende emhlanhlandlela, kodwa baziswa ukuthi imibuzo yonke kumele iqondiswe esigodlweni eHarare. Uhulumende lo omutsha ozubiza ngokuthi yi-New Dispensation useyethule inhlelo eziningi athi ngezokunceda uZulu, kodwa lezi nhlelo eziningi kukhanya zazililifa elavela kuhulumende kowayengumongameli Robert Mugabe. Lolu hlelo lwezikwelede zezifundi alwaziwa ngabafundi abaningi mhlawumbe ngenxa yokuswelakala kwemikhankaso ngalolu hlelo. Imigoqo ehlangana lalabo abazwileyo ngalo ibuye yenze kube nzima ikakhulu kulabo abangela bazali labaswela abantu abasebenzayo emakhaya ukuthi babamele. Izifundi zikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise inhlelo zokutholisa imali khona labo abafaneleyo babe yibo abatholayo njalo kuthuthukise isizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Nen iningi labantu lithi kaliboni osomabhizinisi bakwamanye amazwe bevula amafekithali kwele Zimbabwe kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Ngoba umanyano we-MDC Alliance uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Umnumzana Bulisani Ncube usomabhizinisi wakobulawayo usungula lingxoxo. Ukungxenye yohlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa ebulenjini be-Facebook nguGibbs Dube we-Studio 7.
Ngombono wami awuthembisi ukuthi ilizwe liya ngaphi. Lezi phathamandla lazo zazikatshengisa ukuthi ilizwe liya ngaphi. Ngoba kulezinto ezimbalwa ezenza ubone ukuthi kulenkinga. Amaphrayizi ezinto ayakhwela. Imali isithengiswa ku-black market ayikho emabhenki, njalo akutshengisi ukuthi kuzafika isikhathi ukuthi umuntu aqonde ebhenki ayekwenza ibhizinisi yakhe ebhenki. Abantu abafuna ukuthenga izimoto phandle bayathenga imali ku-black market bahambe bayayidiphoza eZambia ngabethumela eJapan. Awukhanye ukusivela ngaphi siya ngaphi okade nezomnotho singabe siqamba amanga sibili.
Kodwa ngokubona kwakho ubona nganosomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bangathatha imali yabo bezeyifaka eZimbabwe khona manje?
Kunzima Gipsy ukuthi sikhangele ukuthi kungaba le foreign direct investment ngoba kule ndlela eziningi ezivele zisenza kube nzima. Ngoba angithi ubusinessman ngafanele lo donor esesimjayele eZimbabwe ukuthi uzonceda ubusinessman ufake imali yakhe ukuze athole inzuzo eningi edlula imali yakhe angayifaka. Ngimumu izinto kathesi ngangimboni usomabhizimusi ongabuya ezofaka imali yakhe ngoba kathi uvele uzayithola njani ukuze ngoba kumele unqa kuphela kumele athi ukuthi ayingenzi iprofit engaka ayihambi ayithathe ayisekibo leyo profit.
Sithatha ubaba uzamani Ncube.
Khona nje kona sokufanele ukuthi sikwamukele khona lokhu ukuthi ngoba ukuthi sokanqoba nje lo ubaba uNangagwa sokumele sikwamukele kodwa noma sisazi nje ukuthi vele ayikho nje into ezotshintsha nje sokumele thina njengamaZimbabwe nje sibambane nje sikwamukele lokhu sisebenze ndawonye sithuthukise isizwe. Angazi ke ukuthi uChamisa uzoyala kuze kufike kuphi kuzofike ngaphi ngoba umuntu masegcotshwe segcotshwe akusekho into ezotshintsha futhi.
Ngomanje ke sesilobaba u-Effort Nkomo webandla leZANU-PF.
Labo osomabhizinisi balazo ingqondo ezinhlanu zokubona okuhle lokubi. Izithembiso ezenziweyo yiZANU-PF ukuthi sifuna ukuthuthukisa inotho semukela laba afuna ukuza kwenza imisebenzi bencathisana lathi balelungelo semukela ngezandla ezivulekileyo. Esibacebisa khona ukuthi lesibacela khona ukuthi bakhangele lapha okuya khona intuthuko yelizwe bengakhangeli kumbe belalele labo abangafuni ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke. Asoze siphinde sibe lenye iZimbabwe. Abantu abahlanganeni basebenze ndawonye.
Sesilomama ke uSandra Ndlovu.
Ya ukuthi abantu besebenzele ndawonye kuyinto enhle kakhulu. But ubaba uChamisa angimsoli ma engafuni ukusebenza nawo. Kusasa uma esesebenzile bazaphinda bamxotshe agcina sevelela ngezinye izinhlu ulokhuzeni because abamthandi bafuna ukuthi bamsebenzise. Kusasa bona uma senze ubuhle bazathi yibo abayenzile ma benze okubi bazokuthi nguye. So yena ufuna ukuthi asebenze yedwa abantu babone amandla akhe.
So manje nxa sukhangele kulokuthinga konke lokhu okuvela ku-MDC Alliance. Poke kuzabuya yini o-businessman kula ngapha eZimbabwe bazevula ama-factory yini?
Angeke babuye bazolandela uChamisa ukuthi waye uChamisa engafuni ukusebenza lawo. So ubaba uMnangagwa kumele akhangele abantu bakhe osebenza nabo ukuthi bona baphatha njani abantu emaphandleni because bawonisela yini. So abantu masezikhuluma sithi hawu ubaba uMnangagwa nguye ongaphathi kahle abantu. But abantu basendaweni yephathini yezanu abanasilo labanye abantu bagidimisa ukuthi bona bahlale kahle abanye abantu kodwa behlupheka.
Sesilo mama uGladys Dube ecingweni
ngomaduke umamthembu
mamthembu akutsho phela lathi udaba lapha ulibona njani Hamba abantu bazahamba yini ezibabho bevula amafactory?
Hayi ambaboni behamba sivili. Thina sisemazweni siphila lavo. Iexample yokuqala enza inika abantu anti labona ukuthi uPrime Minister weBritain uhambe eSouth Africa. Usuke eSouth Africa uzaye eKenya. Aye Nigeria eChizimbabwe ikona apho abajabulanga ngakhona lokho kuyenzakeleyo bayabona kodwa kabala mandla ukuthi bakhulumele ilizwe leZimbabwe. IZimbabwe yasetshwa yithi izizalwane zayo ngendlela okukhethwe ngakhona, so abantu bangazovula njani thina izizalwane zeZimbabwe zisesaba ukuthi siyengena khona phana? One. Two, uyabona kube uMnangagwa wathi eqeda ukuxotsha uMgabe. Wayenza njani? Waxolisa emathebeleleni. Wathi ngiyaxolisa lokho kwayenzakalayo. Ngangiphakathi ngiyaxolisa. Wayengasoza luze lutho. Kodwa mayingaxolisanga konke labo amashingo langaphingaphi bafa abantu. Kodwa imathebeleleni yabulawa kakhulu. Thina sinje singabantu bePlumtree. Si iPlumtree yonke kumbe iliphi ikhalanga kumbe iliphi ikhalanga, we are not recognized yiZanu government. Thina sivele ePlumtree empoints khonale. Ithara kudala yama khona lapho siyahlupheka.
Leyo bekuyingxenye yohlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethulelwa ebulenjini beFacebook ngoGibbs Dube weStudio 7. Uyalandela umculo weBlack Mfolosi besithi eGwelutshena.
Ngiyagithi ngoma ngiyagithi
ishaye mafana bagethi
lina
ibambene mafana bancane nje
ishaye ibambene iqine
ngiyagithi
ishaye mafana bagethi
ngiyagithi
ibambene mafana bancane ishaye ibambene iqine
umgido lo
owagithi
khala
ushaye ubambene iqine
umgido lo
owagithi
khala
ushaye ubambene iqine
isikicha
yesagithi sichiwe shanga sagithi
sona
sishaye sibambene siqine
isikicha
yesagithi sichiwe shanga sagithi
Dabezni
lama lapho manje
dabezni bu
lama lapho
bo dabezni ni
lama lapho manje dabala shona
dabezni
lama lapho manje
dabezni
lama lapho
bo dabezni ni
lama lapho manje dabala shona
Wawakabe no makelwa
Lama lapo malenda
Kata chali swahi
Lama lapo malenda
Kizulezi zindaba
Lama lapo malenda Wala shona lenda
Mama hunga hunga yezi mpentabe
Lama lapo malenda
Isi swazi afugela
Lama lapo malenda
Kabiwe zenja
Lama lapo malenda Wala shona lenda
Nasi nguzo Safika khona thina
ha kula majahama se
safika khona
ha kula majahama se
wabula wawe suma khona
ha kula majahama se
efila phusa suma khona
ha Kula machahama se
Kona le kwande suma kona tina Yelele
Kula machahama se
Epiri chine suma kona
Kula machahama se
Epwelu chena
Kula machahama se
Epwelu chena
Kula machahama se
Kona le keze skuma kona
umculo we Black Umfolosi besithe kwelutshena kusobala ukuthi hayi bathi yase kwelutshena kuphela inkayi lapho kulamajaha amahle khona kuphela la kwezinye izigaba zeMandebeleni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.